khonokho kuzaphazamisa indaba yokufundisa ezikolo, ngoba imali esiyithola njengababalisi kayikwani, kayenelisi ukuthi umuntu aye emsebenzini okwamalanga amahlanu. Imali ebhadalwa nguhulumende ikwanisa ukuthi ababalisi basebenze okwamalanga amathathu kuphela. Sibe sibacebisa sithathe isikhathi sonke umnyaka uqalisa, sibacebisa ukuthi kuqakathekile ukuthi izikolo zinakavula. Udaba lwemali oluholo lulungiswe, kodwa kukhanya ngani imali vele ababuyalayo ngasikhuluma kayikwanisa.
Manje yena uhulumende limazisile na?
Yebo, uhulumende uyakwazi khonokho. Ngoba sivula izikolo, sikhulumile thina sathi hayi siyavuma ukuthi izikolo zivula, ngoba lathi umsebenzi siyawuthanda kakhulu. Lathi siyafisa kakhulu ukuthi abantwana baqhubekele phambili ngezemfundo yabo. Kodwa into esikhona khathesi ukuthi imali esiholayo ayikwani. So thina nxa sikhangele imisebenzi yama-ministry atshiyeneyo, sibona ukuthi kasinankinga enkulu nxa ukuya emsebenzini i-ministry ya-primary ne-secondary education. Inkinga ekhona kathesi isivela kwi-employer wethu ongu-public service commission, kumbe uminister we-public service and social welfare. Labaphathizimali, the ministry ephathizimali, kumele-ke ukuthi inhlelo lama-programs abe-ministry of primary and secondary education ancediswe, aphathiswe. Nase sikhuluma ngezezimali ukwenzela ukuthi i-back to school yangkhona ingasoze iphambanisile. So thina umsebenzi siyawufuna njengababalisi, sifuna ukuthi sifundise abantwana bethu. Kodwa imali yangkhona okumele ukuthi incedise ukuthi yonke into leyo iyenzakale, yiyo akabasayivezami ukuthi ibe khona.
Manje njengoba kulezinye njalo inhlanganiso zamatitshala, zona ziyavumelana yini lani, kumbe sizabona abanye besiya emsebenzini, abanye malanga wonke, abanye bengahambi?
Hayi, thina sikhuluma siqondane le Zimbabwe Teachers Association. Abanye angazi ukuthi baza kwenza njani, ngoba abanye abaningi vele kasikazi ukuthi kanti bavela ngaphi baya ngaphi. So kasoze sikhulume ngabo.